process elisetshenziswa libandla le-CCC elibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibinama-stages angu-4 lokuqala belingele-nomination elesibili kuyi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho ozokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess, iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi, ngibona ngani ithiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele akusoze kumangalise kwezinye indawo sesisizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, ingathi ukutsho ngaliphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabanga nhle ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates ama-template lawa i-document leyo esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukhampena kukanje kathesi njengoba nje ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates. Kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engikuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama-candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo i-process leyi ithiya abantu inhliziyo zikhala igazi.